Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Izalo PF i-devolution yayizonda bakubeka kwaba sobala lokho wena bafunda amandla wonke asuke eHarare. So ama budgets owe councilor soza approve ngesikhathi soza vunywa ngesikhathi sisenkingeni.
Umongameli Robert Mugabe ukhuthazwa ukuthi abe ngumkhokheli welizwe lonke hathi abasekeli bebandla lakhe lezano PF kuphela.
Sibuzwanga ubuhlungu ngitsho ngalokho okwenzakalayo ngoba sasivele sesikubonile ukuthi kuyiwa ngaphi, ukuthi ubuqili lobusela obuzaba khona kuma elections lesaba lawo buzaba nganani.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Domiso Dabengwa uthi kayimkhathazi la kancane impumela yokhetho lokamhlaka 31 Ntulikazi lanqabe ebandla lakhe behlulekile ukunqoba. Abaningi balindele ngamehlo abomvu impumela yomdlalo wenkezo i-African Nations Championship ozakhetha ingqungquthela phakathi kweqembu lesizwe lama-Warriors elizanqikilana lele Chipolopolo yeZambia kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe usekhuthazwe ukuthi abe ngumkhokheli welizwe lonke hathi abasekeli bebandla lakhe lezano PF kuphela, kodwa lezigidi ezivotele amabandla aphikisayo kukhetho olwedluleyo. Linkuthazo iphume emhlanganweni owenziwe ngumnumzana David Coulthard, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshime Ncube, lentathela izindaba kobulawayo lamuhla. UNothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo unobhala wezemthetho kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana David Coulthard uthi selidumele edlula ukhetho, kungakho akusasizi ukukhala ngokuqilibezela okube khona, kodwa sokumele kukhangelelwe ukuthi ilizwe liqondaphi ngemva kokugcotshwa kukamongameli Robert Mugabe ukuthi akhokhele okweminye iminyaka emihlanu ezayo. Uthi kuqakathekile ukuthi ZANU-PF igcwalise izimiso zesisekelo sombuso esitsha esikhuthaza ukwabiwa kwenotho yelizwe okulinganayo kuzabelo zonke zelizwe. Wengeze esithi sokumele ibandla leli lichiyane lendlela yayo eliyijayeleyo yokuthuthukisa labo ebathandayo, lichiye ingxenye yelizwe esezansi isidla imbuya ngoluthi. Isakhamuzi njalo eyingcithi kwezombusazwe, umnumzana Godwin Phiri uthi kungaba lihlazo ukuthi ibandla lezanu-PF liqale ngokuguqula izifiso zikaZulu zokwabiwa kwamandla ezabelweni lizenzele intando yalo.
IZANU-PF i-devolution yayizonda bakubeka kwaba sobala lokho wena bafunda amandla wonke asuke eHarare. So ama budgets owe councilor soza approve ngesikhathi soza vunywa ngesikhathi sisenkingeni asiyindawo.
Osebenza labasakhulayo kunhlanganiso ye-Christian Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Innocent Dube, uthi umbuso lo oqalayo uza lethuba lokuthi uZulu akhangelele ukuthi indingeko zakhe zigcwaliseke, ngoba kuhulumende womanyano amabandla ezombusazwe ayijikelana inyoka iphila kusale kungela msebenzi owenziweyo.
Uhulumende lo omutsha ozayo oza kusungulwa maduzane nje ukwenza kube lula ngingathi mina ukuthi sithi abantu bethi demand ama services kulabo abakhokhelayo, ngoba uhulumende lo odluleyo lo ubedala ukuthi abantu baphosela ninyo kephilayo kungabi kube yilo lalo yathi hayi mina ngihluleka ukwenza okufanele ngikwenze, ngoba abanye abantu abasuka kwenye political party yiba benza sehluleka ukwenza lokho.
Umongameli Mugabe izolo emkhosini wokugcotshwa kwakhe uthe uyalwazi udubo lokuvalwa kwamafekithala kobulawayo kanye lodubo lwamanzi, akhangelele ukuthi uhulumende wakhe alulungise. Abadala bathi umlomo awugcwalelwa mfula, kungakho iningi lisakhangelele ukubona izenzo zaluhulumende, anduba litsho ukuthi uyagcwalisa izithembiso zakhe kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.